Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 17 kuzibandlela 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ukulabo somabhizimusi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali.
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si-apply izincwadi ziye ku-eHarare.
Abantu abaningi bathi bathule nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esisebenzayo.
Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kule Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump. Ukubika ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abafika phose amajumi amabili 17 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Wathi abedlula amakhulu ayisikhombisa 772 batholakale belegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ophethe njalo uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle ephika imibiko ethi izibhedlela elizweni sezigcwele izigulane. UChiwenga wedule umbiko lo esithi kulabanye abantu abaloba amanga ngokwenzakala ezibhedlela elizweni leZimbabwe. Kusukela ngombimbito nyakenye abantu abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamathumi amathathu 236,881. Uhlangothi lolu luthi kunani leli sokwabhubha abafika amakhulu ayisikhombisa 683 wabhebha abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu lengxenye 15,872. Okwamanje eZimbabwe selilamaviki amabili liphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Bayakhala abalamabhizimusi ngokudinga incwadi zokuqhuba imisebenzi yabo. Bathi incwadi lezi zitholakala eHarare kuphela. Sixoxele omunye wabosomabhizimusi uMnumzana Dabengwa Zezuya osehlala kwinkampani yakhe emelele incwadi yokuthi avule ibhizimusi yakhe kubulawayo.
Lapha ku-George Slundi kwaBulawayo siyenza ngama fridge refrigeration and air conditioning.
Yes, sizokuthiwa kuvaliwe ngqi khonapho kuhamba njani?
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si-apply izincwadi ziye ku-eHarare ukuthi bezame ukuthi besilungisele ukuthi sibe sivula sincedise ngoba thina sikuma essential ngoba sincedisa ama-hotels avulile i-tourism. So they need us, yeah, lama supermarket, they need a refrigeration system. So sivalile kwathiwa si-applied to Harare, but silapha kobulawa.
So bathi indaba bengalinika incwadi leso?
Yikho ngisithi bathi si-applied e-Harare. E-Harare yeza siphendule isinike izincwadi zona lezi. So ngingazi i-problem ukuthi why zingayenzelwa khona apha kobulawayo ngoba wonke 10 provinces ziyenzelwa e-Harare.
Kukhanya kuyahlupha khonoko. So alibhadali imali kumbe liyabhadala? Ndikwenza njani konke khonoko?
Hayi lapho kuthiwa siyebhadala khona sibe lokuyi-receipt esiya ku-attacha khona esibhadala khona imali ezwayo sibile ukuthi si-apply ukuthi bethatha ama-application ethu.
Kuthiwa imalini njalo ngobani bolako?
Kuyadiphenda bathi khona kuyadiphenda onto la ma-workers amangaki balokuyi-percentage abakuthathayo khonapho abasuke-calculator mina mbhadala about 5,000. RTGS.
Abantu benza njani i-social distancing kule nkinga zonke lezi?
Makunje belandele i-social distance like ama-companies aye belabantu abaningi. For now, I think they must reduce the number of workers like in a supermarket. They must reduce the number lwabantu abangenayo bekwanisa ukuba manager. Bengabe baningi endaweni. But manje silohlupho ngamabhasi. Amabhasi alokhu ethwala abantu kuphela ozuko labo ayagcwalisa wona lawo amabhasi uthiwa ethwala abantu ayebegcwele.
So wena khonapho-ke izisebenzi zakho zime njani? Zingaphi njalo nxa zingekho emsebenzini pho zidlani?
Ziyakhala kakhulu zifona lazo daily ukuthi incwadi ayikabuyi yini ngoba endlini akusahlaleki indlala inyanga sesiyaphela labo bafuze bebhadele ama-renters. I-renters imanga mphathi. ngoba inyanga iphela ama rentals ama shop afunakala ama salaries abantu afunakala lesikolo lazo bafundisa online bafuna ama school fees abo lawo ngama email bayathumela zikunje kanje
so singathi wena kumele wena uhlawule malini xa sikhangela rent konapho njalo lokuthi uholisa abantu laba imalini ngenyanga
ye laba ubakola ngama ngezinyanga nyanga lama rentals akhona hayi ngezinkulungwane sibili ziyabiza
manje
uzakwenza njani? Hey, sizazama ukuthi sizwe ukuthi sizakhulumisana labo njani ngoba kwenye ishopu sengiyikhiphile impahla zami ngoba ngibona ukuthi irenti yabiza ndimaza.
Umnumzana Dabengwa Zizwa ngusomabhizimusi wakoBulawayo. Sixoxe laye ephandle kwebhizimusi yakhe edolobheni leli. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo abantu abaningi abahlala koBulawayo bathi bathwele nzima ngenxa yohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabahluphekayo ngumnumzana Nhlanhla Mkhwananzi ohlala eNkulumane.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo ukuthi sizaphila kanjani, ukuthi sizokwenza kanjani ngoba ama-shops evalile singasakwanisa ukuthi sithengise. Abantu abaningi vele ngabantu abazisebenzayo. Ihulumende ngabe yakukhangela khonokho ukuthi ama-shops yebo kavule kodwa i-social distancing ngayenziwe. Amaphoyisa ihambe ekhangela ukuthi i-social distancing iyenziwe kodwa abantu bezisebenza.
Lokho kusekelwa nkosikazi Faith Chuma ohlala eNketa 7.
Abantu abaningi siyazisebenza. So nxa abantu siku-lockdown so kuba nzima ukuthi imuli ziphile ngoba abantu bathengisa izinto ezichiyachiyeneyo ukuze bakhona ubhadala amarenti lokuthenga ukudla kwabantwana lento ezinjalo. Two, abantwana kabaya esikolo and abaningi sokwenza ukuthi abantwana bagcine betshona bebhema imbanje abafana amankazana vela kusaqedakala abaningi sebazithwala. So ukuthi noma izikolo zingavula ukuthi babuyele ezikolo abantwana abaningi abasoze bakukwanise.
Umnumzana Khulekani Ndlovu ohlala ePhumula uthi abantu abaningi bahlutshwa ukuswelakala kwamanzi ngesikhathi bevale ezindlini kusenzelwa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Hayi, COVID isithwale senzima sibili. Okunye nje kuhluphayo indaba intuduko lwamanzi nolokuthi akula manzi khopha ngesikhathi kumele sisanitize lezi bhorane zakhona ziyafa. Sendilanga lonke usesibhoraneni ufuwelela amanzi isikhathi sekhefu besesikwana lokhu ungathola amanzi singahlangana namasosha kube ngokunye.
Unkosikazi Gertrude Moyo ohlala eLobengula uthi zitholakala nzima iincwadi zokuhamba endaweni ezichiyeneyo.
Indaba yencwadi lezi zokuhamba isithwali senzima. Danxa suvelele ludubo oluqondileyo kunzima vele ukuthi uzuthole usizo masinyane ngendaba yokuthi uhlupho lwakho labe luphuthuma. Uyahamba ku local police station bafike bakujikelele lale uvele ungacaci ukuthi kanti vele usizo uzaluthola ngaphi ngoba nomela ukuncedise.
Abezempilakahle baqhubekela phambili becebisa uZulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Rogers Magigo uthi kuyanceda kakhulu ukulandela iziqondiso ezethulwa inhlanganiso ye-World Health Organization.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing noma singaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awukwazi umuntu oseceleni kwakho ukuthi ingabe ngenjani. Hlala usanitize izandla zakho njalo imaski yakho ivale umlomo lamakhala.
Kusenjalo, iphephandaba leSunday Mail libika ukuba inkampani yeClosed Clinical Diagnostics Lab ithengisa okungekho emthethweni incwadi zabafuna ukuya kwamanye amazwe eziveza isimo sabo ngomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leli libika ukuthi incwadi eyodwa ithengiswa ngamadola eMelika afika ama-45, i-$45. Kubikwa ukuba omunye wabaqondisi benkampani le ngudokotela Obadiah Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle. Waxotshwa kuhulumende esetheswa icala lokulobelana isivumelwano okungekho emthethweni leyinye ikampani okwakumele ithenge imitshina lokunye okuphathelene lomkhuhlane we-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma lomoyo leziphathamandla zenkampani le akade bengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
So Kusele insuku ezimbili ukuthi kugcotshwe umnumzana Joseph Biden ukuba abe ngumongameli wakwelemelika kulandela ukuphika kukamongameli Donald Trump ukuba wanqotshwa kukhetho olwenziwa ngolwezinyakenye. UTrump osezadweliswa lidale lesenethi icala lokutshotshozela abalandeli bakhe ukuba bangene edale leCongress ngenkani mhlaka 6 Zibandlela lamanye. Kubikwa ukuba uzasuka esikhundleni sikamongameli eWhite House ngosuku kugcotshwa uBiden. Ufisa ukuba avaleliswe ngamasotsha athi kumele afole eveza ukumhlonipha. Abalandela ezombusazwe bathi ufuna umhlaba wonke jikelele ubuke aza kwenza ukhohlwa kancane ngokugcotshwa kukaBiden. Okwamanje kulamasotsha afika inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu, 25,000, avimbe phakathi laphandle kwedale leCongress lezinye indawo eziseduzane lokugcotshwa khona uBiden. Kusatshwa ukuba abasekeli bakaTrump abahlomileyo bangaphazamisa umcimbi lo. UTrump usanda kwethula umlayezelo wokuthi uzasekela ukugcotshwa kukaBiden loba engasuze ahambe eCapitol okuza kwenziwa umcimbi wokugcoba umongameli omutsha.
Today I am calling on all Americans to overcome the passions of the moment and join together as one American people. Let us choose to move forward united.
Namhla ngiyacela ukuba liyekele ukuxabana, lidonse ndawonye njengesizalwane sakwele Melika. Siza kunqoba konke lokhu njengalokhu esijwayele ukwenza.
Baningi abantu eZimbabwe abalandela ukwenzakala eMelika. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma oke wamela iphelandaba mbophuma edale lepalamende ekubandla leZANU PF.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho noma ingahambanga ngendlela wena obufuna ubana ihambe ngayo. Yiyo ke idemokrasi leyo. Hathi ukubana nxa kungahambanga ngendlela yami akuqondanga, akulunganga. Lokho yiko uyabe sokutshengisela ukubana umuntu uyabe ungumuntu othanda ubana into yonke ihambe ngendlela yakho, ungumuntu abathi ngesiNgisi o-selfish. Konokwana akwakhi lizwe, akwakhi simo. Kodwa kuyatshengisa ukubana ungumuntu ongasoze wafa wathembekala ngendlela epheleleyo.
Omunye njalo olandela kudaba lolu ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi, umsekeli kaTrump.
Siyakubona ukuxokozela kweMelika. Melika yizwe belivele lona lithi lihamba phambili ngendaba yedemocracy. Kodwa ke thina namhlanje kuyabonisa ukuthi anywhere on planet i-democracy can be tested. Ingathestwa i-democracy ngendlela ehlukile. Bonile amasotsha selale endlini kwezama Senate houses eMelika begade khonoko ukuthi this was a disputed election. So iMelika namhlanje kumele ifunde ikakhulu izwe efana neAfrika. Ngoba iAfrika yizwe nje la divide yibo lama Americans abantu bamhlophe. Sithi izwe lakithi leAfrika ngabe nathi liyabona ukuthi ayikho nje into esingatshona sikhuluma ngayo eAmerica. Ngesintu kuthiwa yomdena engenwa.
Abantu eMelika sebethule amehlo bemelele ukubona okuzakwenzakala ngolwesithathu kugcotshwa uBiden. Amabutho amapholisa ensitha labanye abezomvikela sebegcwele ezigodlweni zezabelo zonke kusenzelwa ukuvimba abalandeli bakaTrump abalapho ukuhlasela ngezikhali. UTrump uthi ukhetho lwebiwa libandla lamademokrats. Akula bufakazi obusekela okukhulunywa nguTrump. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UNkosikazi Kamala Harris ozangena esikhundleni somsekeli kamongameli ngolwesithathu uzafungiswa ukuba angene ehofisini le uNkosikazi Sonia Sotomayor okudale le Supreme Court. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 95 million asebetholakale belegciwane leCOVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela lesi sithi abedlula izigidi ezimbili sebabhubha. Inhlanganiso yeCenter for Disease Control kuzwekazi leAfrica ithi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebetholakale bele COVID-19 wabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu 78,351. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkosazana Cynthia Dube oyincwadi kwezamasiko esintu. Lapha ke sixoxa ngokukhuliswa kwabantwana. Madube, siyakwamukela kuhlelo.
Salibonani phakazi omuhle mahlaba ezulu. Sizwe sikalobhengula, sizwe sikamambo, bantwana benhlabathi. Ngithi ngiyalibingelela olibingelelayo nguCynthia wazakala njengomadube kodwa ngumamzila akawulandelwa umagasela intombi emhlophe ngaboma abanye bebahlophe ngokudalwa. Engicelayo yikubana asifundiseni abantwabethu inhlonipho esakhuliswa ngayo thina. Ngiyazi umthakazi wakhuliswa ngenhlonipho enkulu. From 70s usiya phansi sakhuliswa ngenhlonipho thina, sasikwazi ukuthi umuntu omdala uyahlonitshwa. Kungakhathalekile umzali wakho kumbe kakusimzali wakho, sasibahlonipha thina. Wayekutshaya uma kuthwela uganga kungabi indaba zalokhu, ungeke ufike ubike nasekhaya. Kodwa namhlanje isizwe sincane sikhwela sizehlela phezu kwabadala, sikhwela sizehlela phezu kwama-leaders abakhokheli bethu, sikhwela sizehlela la kubana ngubani. Kambe i-social media angivumi.
Madube, umntwana ukhuliswa njani njengoba umhlaba ume kanje?
Umntwana indlela omkhulise ngayo ekhaya yiyo aphila ngayo. Yebo balutshwana abaphambukayo, kodwa kunzima ukuthi umntwana aphume endleleni wena omkhulise ngayo mzali. Yikho ngithi angisola i-social media, ngisola thina njengabazali. Sibakhulisa njani abantwabethu? Ngo-bundle of joy. Namhlanje nje ngimkhuza angitshele engakudla ngendlala. Namhlanje ngimtshaya agijime aye ngibophisa. Komthwakazi asikuvumi lo, asikuvumi komthwakazi.
Amasiko phela Madube asabalele, manje kumele kwenziweni?
Abakomthwakazi bakhuliswa ngenhlonipho, bahlonipha abazali babo, ababazalayo, abazali babo abangabazaliyo. Wonke umuntu sikhule sikwazi ukuthi ngumzali thina. Ngakho-ke bathwakazi abahle, asikhuliseni abantwana ngendlela esiza ijabulela la masebe khulile abangasoze baphambuke kiyo. IBhayibheli lithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande. Libuya futhi kuzaga lithi khulisa umntwana ngendlela azathi sekhulile angaphumi kiyo. Singakhali badala kusasa abantwana masebe mosha ngoba sehlulekile thina. Asikhuliseni abantwana ngenhlonipho. Isiko kalibuyele esikweni, abantwana kababuyele enhlonipheni. Njalo singavumeli ukuthathelwa amalungelo ethu singabazali ngabantwana ngoba kuthiwa siyabotshwa. Umntanami ngowami, asomntana epolisi. Asikhuliseni abantwabethu ukuthi singabi lamahloni kusasa ngabo. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Ufuna ukukhangela amandla elizwi likaNkulunkulu empilweni zethu. Mbala lapha kumaHubo 107 ivesi ka-20 ithi yona yathumela ilizwi layo yabasilisa yabakhulula ekubhujisweni. Ngiyakwazi ukuthi kathesi ngesikhathi se-COVID khona abangezwa kuhle emzimbeni. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje. Ngiyakwazi ukuthi abantu bebenikana amacebo, abanye besithi hayi ubofutha ubowenza lokhu nalokhuyana, abanye njalo besiyabona udokotela. Singaqhubekela phambili senza konke, kodwa nanku lapha omunye umuthi oqakathekileyo, ilizwi likaNkulunkulu. Ngibale lapha kuSam 107 verse 20 ithi yona wathumela ilizwi lakhe wabasilisa. wabakhulula ekubhujisweni. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ilizwi lakhe lele silalo esilibalayo emabandleni, nxa ilizwi likaNkulunkulu ulibala kumbe usizwa omunye umuntu elibala elithumayela, liletha ukuphiliswa, liletha ukusiliswa, liletha inguquko emzimbeni yethu lasemphefumuleni wethu. Abantu abaningi nxa sikhangela ilizwi likaNkulunkulu sijayele ukubona amandla alo nxa iguqula umphefumulo womuntu. Yikho kokuqala umsebenzi ilizwi likaNkulunkulu eliwenzayo. Kodwa kulento yesibili ilizwi likaNkulunkulu elimsebenzi eliwenzayo nxa lisiza kithi. Lokho kwesibili kho engifuna ukugcila kikho namhlanje, kho engikhuluma ngakho ukuphiliswa komzimba. Singakhangela ku-Isaiah 53. U-Isaiah uyachasisa kabanzi uthi yena lapho uJesu elenga esiphambanweni wayethwele izono zethu zonke, kodwa kwesibili wayethwele yonke imikhuhlane yethu. Ebese sithi yena u-Isaiah ngemidwa yakhe siyaphiliswa. UJesu kuthi ukuthi ukuthaya kwakhe bathi bona abembali ngemuva lapha etshaya khona kwaso kunjengomfolo lapha umuntu ade lima khona. Ngakho ke ilizwi likaNkulunkulu lithi lona uJesu elenge esiphambanweni elezilonda, ngezilonda zona ziyana uJesu azitholayo yizo ezaletha ukuphiliswa lokusiliswa kwethu. Kuthi ukuthi nxa ngakukhangela alindlela wena wasiliswa 2000 years ago, lapho uJesu ethwele izono zakho, lapho uJesu ethwele ubuhlungu bakho. Kuthi ukuthi layo ni COVID-19 wayithwala, njalo uyakwazi ukukuphilisa. Ulwazi olwaziwa ngabodokotela ukusiliswa kuvela uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ngamandla akhe angakeke sachasisa uyabuya njalo phansi yena afika asilise umuntu, umuntu aphile. Ilizwi lakhe liyakhuluma kuJakobe lithi lona nxa ukhona na ugulayo phakathi kwenu, biza abadala bebandla bembeka izandla, umkhuleko wokholo uzamphilisa. Kuthi ukuthi uNkulunkulu kubekile elizwini lakhe ukuthi uyasenzela zonke ezinye izinto, kodwa inye into eqakathekile asenzela yona yokusiphilisa. Ngiyakhumbula lwana umama owayelomkhuhlane wokopha, ilizwi likaNkulunkulu lithi wathatha imali yakhe yonke yaya ezinyangeni, yaya kubodokotela, yenza yonke into ongayicabanga ukuze aphile, kodwa akazange akuthole. Kodwa wathi lapho ebona uJesu wathinta-ke ilembu uJesu ayeligqokile, izembatho zikaJesu, wathola-ke ukuphiliswa, amandla kaJesu akhululeka abemsilisa, ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasilisa abantu bakhe.
Akuyiphethe mfundisi,
funa ukuthandazela wonke umuntu ongezwa kuhle, wena onzwayo kathesi kumagagasi lawo, yathandaza ngegama likaJesu ukuba lo mkhuhlane ongabe ukubambile kumbe isifuba kumbe yi-COVID, namhlanje siyathandaza ngegama likaJesu, thola ukuphiliswa, thola ukusiliswa, usukume lapho lele khona ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshona njani mthokazo omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo siloma uyisa umculi womdumo weKwaito wakobulawayo. Sixoxa ngengoma yakhe ephume ngoDisemba engaphansi kwesihloko esithi 21. Asizweni ingoma le ngamafishane bese sixoxa loma uyisa. Ngelubono 21 u2021 ingoma kaMawiza
21. Mawiza ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi mayelana ngale ngoma.
U-21 ingoma yami ephume last year ngo-December. Ingoma ebengisebenza lomoyi uKelvin lapho ebesikhuluma ngokuthi sifuna ukubona u-2021. Sonke siyazi ukuthi u-2020 has been a hectic year. So ibiyingoma nje athi simotivator sikhangelele u-2021 ukuthi u-2021 yena ube ngomnyaka ohlukene lo-2020.
Eish. And like Kelvin akasafikanga kumnyaka ka-2021. RIP Kelvin. Mawiza, uyasho ukuthi belikhangelela ukumotivate abantu. Wonke umuntu olalela le ngoma kukhona na okumele akufunde.
Uningi ongakufunda ngengoma leyo 2021. I-COVID-19 isifundisile ukuqhakathwa kwempilo, ukuthi njengabatsha uqhakathekile njalo ukuthi si-appreciate i-life. Isifundisile njalo ukuqhakatheka ukuthi sibe sichekana njengabasakhulayo, sichekana sizimuli singabangane. Into ebesizicabanga sibhala ingoma leyo 2021.
Hayi siyakuzwa Mawisa, wathi ngikubamba umlomo kancane. Zulu kandaba asizweni ingoma ka Mawisa u-21.
Kulamanga izizonke zilamanga, i-lockdown ilamanga, i-COVID ilamanga, 2020 kulamanga izizonke zilamanga.
Belu bonu 2021 ingoma eka Mawiza. Mawiza ukhangela ukwethulela uZulu ingoma ezintsha na kulomnyaka.
Sengisebenza i-album yami yesibili Ulast Number 2. Last year umnyaka uqala bengikhiphe i-album yami yokuqala Ulast Number. So siku lockdown lapho ngijoyine studio anzama ukupheka idlalade elingcono, nzama ukupheka idlalade elifundisayo. So ngingathi ya uZulu ekhangelele i-album kubo mid-year.
Isikhathi sesidliwe ngumangoyi, gqiba ingxoxo, phosela amazwi akho okucela.
Abafisa ukulandela or ukulalela ingoma zami, ingoma zami zikhona ku-iTunes, zikhona ku-Spotify, zikhona ku-Amazon, la ku-YouTube ama-videos akhona, ku-Twitter it's @MawizaZim, ku-Instagram it's @MawizaZim, ku-Facebook nguMawizaZim.
Siluka ndaba, sithanda ukubonga uMawiza, Wiza ngokungena kuhlelo, Mr. Mkhulumi Sikhiwa nge-Venecula. Siluka ndaba siluqhubeka lapha uhlelo lwabatsha, lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo lwabatsha lwe-The Connection ngolwesibili lapho sikhangela okwenzakalayo elizweni okumayelana ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus olebalisayo. Ngenjabulo, igama lami nguMaikove, mthwakazi omuhle, zimpapo muhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye!
Let's smoke house, a cafe, a hat, a displace, a visa, a cricket, a shisha, calling, copeling, let's have so very picture. Ow.
Michael Obe, singakugqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebeselazo umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe ukulabo somabhizimusi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali. Abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kule Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump okubikwa ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Oliver Lelisayo ngo-Kips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.